endabeni zethu lamhlanje.
Owake waba umphathi ntambo wezemali umnumzana Simba Makoni ose umkhokheli webandla lemavambo kusile Don sola imali echaphazwe emhlanganweni ebisenziwa elizweni umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Lapha sibuthanela ukuthi avule azokhuluma lakhe asi-adresse mayelana nempetitioni esasiphe yona. Sicela nje ukuthi avule ukuthi umkhulumende wakhe usehlulekile ukubusa ilizwe lethu eleZimbabwe.
Umhleli wephephandaba le-The News Leader umnumzana Itai Zamara namhla ukhokhele ihlekana labantu abatshengisele e-Africa Unity Square eHarare ngenhloso yokukhuthaza umongameli Mugabe ukuthi achiye intambo zombuso.
Nxa uthe wena wabulala umuntu ungancwanelanga ukuthi umbulale, izikhathi eziningi i-court ilakho ukujezisa umuntu ukuthi imuphe isijeziso esingaphansi kwaleso esingamupha zona nxa kuyukuthi ubekulela umuntu injongo yakhe vele yokuthi ambulale.
Intshantshu emdlalweni wokugijima u-Oscar Pistorius ugwetshwa ukuhlala iminyaka emihlanu ejele ngemva kokufunyanwa ile cala lokubangela imfa lowayethandana laye unkosazana River Steenkamp.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owake waba umphathi ntambo wezemali umnumzana Simba Makoni ose umkhokheli webandla lemavambo kusile Don uthi kuyamangalisa ukuthi ilizwe lingasebenzisa imali lempahla kahulumende emhlanganweni kankosikazi Grace Mugabe. Usole kakhulu imali echaphazwe yile imihlangano esithi abaphathi ntambo leziphathamandla zikahulumende ebezimlandela bezitshiya umsebenzi zisiyadlalisa isikhathi le mali zikhona le kulokuthi zisebenzele abantu. Umakoni utshele intathele izindaba lamhla eHarare ukuthi unkosikazi Mugabe uqamba amanga esithi kule nkokheli yebandla leZANU-PF ethenga amavoti esithi yena nguye othenga usekelo lwabantu ngokubapha inhlanyelo emihlanganweni yakhe. Wengezelele wathi imbiko kankosikazi Mugabe yokugcona unkosikazi Joyce Mujuru itshengisa ukudelela isizwe seZimbabwe. Wasesithi kumele umongameli Mugabe aphumele egcekeni ukuthi uyasekela na okuthiwa ngumkakhe ngoba enguye okhetha iziphathamandla zikahulumende ezisolwa inkosikazi yakhe.
Umhleli wephephandaba le-The News Leader umnumzana Itai Zamara namhla ukhokhele ihlekana labantu abatshengisele e-Africa Unity Square eHarare. Ukutshengisela lokhu bathi kujonge ukukhuthaza umongameli Mugabe ukuthi alandele okusencwadini yezikhalazo uZamara azethule emahofisini kaMugabe ngeviki edluleyo. Uke wabotshwa uZamara ngemva kokwethulwa lincwadi ngoba etshele amapholisa ukuthi uzakhokhela ukutshengisela. Incwadi yezikhalazo lezi ithi umongameli Mugabe okhethwe ngomnyaka odluleyo kumele asuke esikhundlweni ngesiphangiphangi kukhulunyiswane lenye inkokheli yezombusazwe ukuze kubunjwe uhulumende ozalungisa umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho olumele lwenziwe. Izakhamizi zedolobho leHarare besedlula zingaphatheke kutshengiseleni lokhu lanxa ibandla le-MDCT lalo lathi lizakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ngezikhalazo ezifana lezikaZamara. Omunye wabatshengiseleyo umnumzana Charles Nyoni utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka betshengisela malanga wonke.
Lapha sibuthanela ukuthi avule azokhuluma lakhe asi-adresse mayelana nempetitioni esasiphe yona. Sicela nje ukuthi avume ukuthi umhulumende wakhe usehlulekile ukubusa ilizwe lethu eleZimbabwe.
Belibane ngokunganani?
Akade sibuthene labo ndawonye abantu akade bengesabi amapholisa ade khona sifika nje komathumi amathathu 30. Kodwa abanye nje kade bekhona nje bekhatshana besesaba ukutshaywa ngamapholisa ngoba abantu ababuyileyo bonkade befika ku-100.
Selizenzani ngemva kokutshengisela khonokho? Lizabuyela yini na?
ye lokho ayisiko ukuthengisela isithi ukuthengisela sibili sesibuthene ukuthi simhlalile ukuthi aze sikhuluma nathi ngoba sizosuka lapha saya emapoliseni ngase central saya fika phansi lapho ku crime and orders sakhuluma la mapolisa sifakela ukuthi thina senza into ezisemthethweni so ukulindela kwethu kwakuphela nganamuhla kusasa siyakuyela futhi ngo 10 o'clock ekuseni simhlalile futhi upresident ukuthi akuye akhulume lathi sizabe sikhona khonapho ukufikela eze akuye akhulume lathi engayekiyela siyaphinda futhi siphendule ngolwesithathu sisenza njalo kusukufikela yena akuye ezosiadresa
so liyaba lifuna ukuthi ali address sithini
asi address mayelana ngama yesicelo zethu esambhalela zona ukuthi kavume ukuthi uhulumende usehlilekile ukubusa ilizwe kavume ukuthi uhulumende wakhe owezane PF leyi isehlilekile ukusipha imisebenzi asipromisa yona 2.2 million bengakavotelwa njengoba bathi bavotelwa buye kabize bonke ababona ngezamphathazwe ezamabusazwe ukuthi babuye behlale phansi kube nohulumende oyi-one ongakwanisa ukuthi bathathe ilizwe leli liye phambili ngoba yona ngokwayo i-government yezane PF isehlilekile so sithi bonke ama-stakeholders kabuye etafuleni sibe lento eyi-one then sibone ukuthi ilizwe leli lingaya ngapha
lo ngumnumzana Charles Nyoni isakhamuzi seHarare.